Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani zilwandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 18 Mabasa 2022 nguChris Gandhi. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uza kuba khona embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse enkundleni ye-Barberfields kobulawayo lamuhla endawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa.
Siyabe sigcwele khona ngale abe-Citizens Coalition for Change, njalo sikhuthaza abasekelayo ukuthi babe khona lathi sibe ndawonye.
Ibandla le-MRP bhakane elilotsho ukuthi umuyi u-Elvis Nyathi wafa ngenxa yokwehluleka kukahulumende wabuhlobo lwesishona ngesikhathi umuyi esiyabekwa ngomgqibelo.
Bekuliqiniso besikuvezile ukuthi no okwenza abantu bakithi befe vele yisystem yama-tribalist.
Elefinland lele-Sweden aseseduze lokuba ngamalunga omanyano we-NATO kungakhathali yile namazwi eleRussia ukuthi amazwe womabili la engangena kulumanyano lizasebenzisa izikhali zemvubhiso ezenuklia.
Sibona kuyinto eqinisweni esithathayo singumhlaba isibuyisele la ebesicabanga ukuthi sesiphume khona.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uza kuba khona embuthanweni walamuhla wokuthakazelela uzibuse enkundleni ye-Barberfields Stadium kobulawayo endawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ilizwe lenelise iminyaka engamachumi amane lambili 42 lathola uzibuse ngokwakuqala ukuthi umongameli anquse amabandla aphikisayo, njalo ngokwakuqala ukwenza umbuthano lo kobulawayo. Umnangagwa wanqusa abamabandla aphikisayo, kodwa amanye amabandla afana lezaphu le-MRP athi awayi ngoba leli langa lingabakhumbuzi injongo yabalwa impi yenkululeko. Abanye bathi inyathelo elithethwe nguChamisa lihle kakhulu ngoba lingaletha ukuthula elizweni lokubambana kwenkokheli yezombusazwe. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Jirohotsa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabe sigcwele khona ngale abe-Citizens Coalition for Change, njalo sikhuthaza abasekelayo ukuthi babe khona lathi sibe ndawonye e-Barberfield Stadium.
Kuyini okubangele ukuthi acabange ukuhamba khona ngemva kweminyaka eminingi?
Hayi, umunye umuntu uthangiraye kazange athi abantu abamelanga behambe ukuyothakazelela uzibuse. Into eyayisenzakala nje ukuthi iZANU-PF iphathi elodlakela, kwakutholakala ukuthi ungayakhona ngale lapho kuyabuthane khona abantu beZANU-PF bawusiba lodlakela. Njalo inkulumo eyayisiba khona yayiyinkulumo leyana engelanhloni wawuyinkulumo enunula umuntu. So kwakathe sizama ukuthi sibone ukuthi kuyahambeka yini, ikuzama ukuthi sibone ukuthi kuyahambeka yini, ngoba phela ilanga le-independence kalisilo langa likaMnangagwa, lisilo langa le-ZANU-PF, ngoba yona iZANU kayizange ihambe empini iyodwa. Siyazi thina ukuthi ayekhona amanye amaqhawe, njalo amaqhawe lawo abulawa iZANU, amanye amaqhawe azange avumelane leZANU. So kuyithi thina ukuthi siye khona lapho kuyabe kubuthana abantu bethakazelela uzibuse.
Kusho ukuthi sizabona ibandla le-CCC selihamba yini kweminye imbuthano?
akulanto esiyalisayo thina ukuthi sihambe siyothakazelela i-independence kumbe leyo Heroes Day lapho kuyabe kuthane abanye abeZimbabwe. Into nje elihluphayo lapha ezweni ukuthi amalanga lawa siyahluthuma iZANU PF yenziwa kwaba ngumkhuba okuthi amalanga la sengawe ngawe ZANU PF zananjela ukuthi ngaku kuthathwa amabhasi ehambisa abantu amabhasi kuyabuhanjiswa amalunga eZANU PF kusetshenziswa imali yelizwe ukuhambisa abantu beZANU PF ukudla thola ukuthi i-chicken in izanikwa imali edlula 20,000 US imali leyo ingeyokuphathisa ukudla kwabantu amalunga eZANU PF. So kunenzela ukuthi iminyaka eminingi amalanga la sehluthunwe yiZANU PF wenza amalanga eZANU PF wona angasomalanga ebandla leZANU PF. I-independence ngiyonkumuntu yethu sonke lapha ezweni kayisilo langa elokuthi singathi lilanga likamnangagwa kumbeni iZANU PF ngoba i-independence yithi esakhululwayo. Siyazi thina ukuthi umsebenzi lo uyenziwa okukhulula abantu kawenziwanga yiZANU yodwa, wenziwa kuhlangene labanye esibathakazelelayo. So kuhle ukuthi sibe khona lalaba abasithiyayo.
Umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lo Senator Kalipani Phugeni webandla le-MDCT.
Hayi, mina njengoKalipani Phugeni lo mmeli wabantu bakoBulawayo edalela ePhalamende angiyalijabulela kakhulu. If ubungilalele kuma-platforms ahlukeneyo nalapha kini ngicabanga ngengakhuluma esinye isikhathi ukuthi inkinga eseZimbabwe ingxabano yaba khona phakathi kukamongameli Jaga wakuJamisa. Babezwana laba bantu kusiyakwenza ikhu ka-2017 basebenzisana base behamba bamba ngo-2018 bafuthi baba bonke kwi-independence xabana, bathe sebexabene hayi kwaba ngenye into nje lapha elizweni. So cabanga kuzoba yinto enhle abakhulumisane ababe sive to each other baphikisane kodwa bangabi ekuphikisaneni kwabo. So hayi kabe kulinyathelo elihle esilibongayo njalo kakhulu.
Khona manje kuyancedani nxa sikhangela ukubana yena uhulumende webandla leZANU PF ukhanya engafaki abamabandla aphikisayo kweminye imbuthano kumbe imicimbi ebalisa izicoco zokuba liqhawe lesizwe. Manje khona kuncedani ukuthi ibandla amabandla aphikisayo aye khona le embuthanweni we-independence?
Abantu yazi msakazi ibandla leZANU PF ukuthi libandla lezikliwi libandla labantu nje abalobudlwangudlwangu. Manje thina kumele sibonise ubuntu singavumi ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu ngoba nangu wenza ubudlwangudlwangu lawe usumlungisela. Kumele sibonise ubuntu sizame ngazo zonke indlela ngoba ukuthi lakuba boycotta lakho akusebenzi. Yabona kukhona lapho kumele ukuthi sizame ngayo yonke indlela ukuthi le ngxabano siyifinyeze ibilokhu yehli sibancane kuze kufike lapho isikhathi sokuthi ekhethweni lana sizokwazi ukuthi sinqobe bese ilizwe liyaqhutshwa ngendlela kumele liqhutshwe ngakhona. Njalo ngayizwe sikhala kakhulu sizodabuka. Angicabangi ukuthi ibandla leZANU leli lile kusasa. Hayi, angicabangi ngaphandle bangatshintsha izenzo zabo.
Khona kuyathembisa yini ukuthi singathi sekuzaba lokusebenzelana lokuzwana kwamabandla ezombusazwe nxa sikhangele isehlakalo sona leso?
Siphila ethembeni msakazi, kodwa mina usizo embona kuzolenza ukuthi abafowethu laba bempumalanga nalaba abalandela ubaba uChamisa maybe bazake bazinuka amakhwapha ngoba uzakhuluma umama uKhupha kawazama ukuthi akhulumisane nalaba abaphethe la ethu yasebenzisana labo close ethu ufuna ukukhalela abantwana bakithi lapha ngoba kulamsebenza emathepheleland yena le mncane ekhona kuthathwa abantu ilizwe lonke abaphumeleli bezofakwa la. Abantwana betabala msebenzi ngithi yokuklina bazothi bafuna bo 5 or level bathini bathini la akula umuntu osebenzayo emathebeleleni. Ngaphandle manje ngaso emathebeleleni. Abantwana bethu bafundiswa abantu abangazi ulimi lethu. Yonke lento leyo mama uthi ayi ake ngehlala phansi abasabusa ngeke ngikhulume lapho. Kwaba ngumsindo waba ngumthengiso waba ngumuntu omubi la kwangathi ngiyawabulala uJesu. Kusokusasa kuzosisiza thina ukuthi babone ukuthi ukukhulumisana nomuntu obusayo yikuba forward thinking yikuba progressive hayi lokho abakwenzayo bona ukuthi bacabanga ukuthi bona yibo bodwa abahlakaniphileyo bona yibo bodwa abazizinto bakukhuluma nje lokho ngoba balohulumende obheke bona ukuthi laba ngenxa yokuthi bayisizwe esinje yiwo kumele baphathe lapho abazi basivusela sezigabeni zethu.
USenator Khalipani Phugeni ngowebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. MRP belile bhakane elilotshwe ukuthi umuyi uElvis Nyathi wafa ngenxa yokwehluleka kukahulumende wabohlobo lwesishona ngesikhathi umuyi esiyabekwa ngomgqibelo. UNyathi obulewe kabuhlungu kwele South Africa kunsuku esanda kwedlula ubekwe emathuneni emvutsha kobulawayo ngomgqibelo. Abanye abakhulumele Studio 7 basole ibhakane le-MRP besithi liphehla ukungabambani kwemihlobo etshiyeneyo. Kodwa usakhulayo webandla le-MRP umnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi ibhakane leli belingolokutshengisela nje.
Kodwa okuleqiniso yikuthi khona njengabantu abathi njalo njengenhlangano MRP we have petitioned the education ministry, we have petitioned almost those vital ministries kodwa lanamhlanje lokuthi bengakasiphenduli siba petitiona ngama irregularities lama challenges esiwatholayo njengabantu bezindebeleni. So ke lokhu okwenzakeleyo laphana esifeni ukuthi we took that opportunity ngoba uhulumende ebekhona direct manqama simtshengise umbhalo simtshengise lokhu esikuzwayo kuzonanzelela ukuthi akula nhlamba njalo akula politiki ekade khona kulwana mbhalo kodwa okade kukhona bekuliqiniso bese kuvezile ukuthi no okwenza abantu bakithi befe vele yisystem yama tribalist anjengomnankagwa layo umgabe. Uzothola ukuthi ngo-1982 abantu bakithi abaningi they went e-South Africa undocumented bevalekela umbhucazwe owathatha from 1982 up to 1986.
Njengabasakhulayo lina lithini ngodaba lokubulawa kukaNyathi lokuswelakala kwemisebenzi?
Bro, uzonanzelela ukuthi almost half of abantu abaningi kumbe ngithi bonke abantu ade be-attendile ngabantu bemthwakazi njalo kusunanzelela ukuthi bonke abaningi ngobuningi njalo bangama members alelo bandla. Kodwa esikwenzileyo indima enkulu esidlalileyo ikakhulu ngapha abantu abatha kobulawayo sihlangabezile umzimba kamuyi emgwaqweni lwana uSolobhoni waze wangena laphana endlini agcinelwa kiyo ekaDaz ngobuningi sihlabela simkhumbula njalo sikhondema futhi leso senzo esiyenziwe i-Operation Dudu.
Umnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi ngosakhulayo webandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe ezimele umnumzana Difa Wajabi Bango Dube. Saqala ukumbuza ukuthi ulibona njani leli nyathelo elithethwe ngamalunga e-MRP.
umnumzana Tifa wachapi Pango Dube ngocubungula izombusazwe ezimele.
Amagama njalo babukandi ayaphuma ikakhulukazi abantu nqabele frustration njalo abantu nqa ukuthi bebona ukuthi izinto zenziwa ngokungalinganiyo ikakhulukazi elizweni lapho abakhangelele khona ukuthi iselizwe lilizwe abalibiza ngokuthi kusekhaya. Ingakho ekugcineni uthola ukuthi sekuphuma ke amagama afana lana lawo. Kwezepolitiki babukandi nqa usakha iqembu lezepolitiki usho ukuthi kuyabe kukhona okubonileyo okubonakalayo noma ocabanga ukuthi ungakwenza ngcono nqa ungabe ngumkhokheli walelo nqa ungabe ngumkhokheli walelo qembu. Engithemba ukuthi abe MRP labo balenjongo yabo abayibonayo ukuthi bona kukhona abangakwenza noma okungasiza abantu basemathebeleleni. Mina ngokwami ngeke ngize ngikhulume ngijule kakhulu ukudaba lwe-MRP ngoba lokho kuyabe sekudinga bona abona abaphathi be-MRP omqondisi.
Yona injongo yabantu yabasekeli bebandla le-MRP uyibona njani?
Kodwa ke ngabe kukuthi uhulumende wakithi uyakubona khona ukuthi kumqoka kakhulu ukuthi amanyanise abantu bayenelise ukuthi babe yimbumba bayenelise ukuthi noma nxa kungavela izigemegeme ezifana lazo lezi esenzakala ku-Elvis Nyati eGoli kodwa ke akube isigemegeme esiyabe ukuthi sithinta wonke umuntu sithinta uZulu wonke oselizweni leZimbabwe iloba ungabe ungowemashonaland nje noma ungabe ukuthi ungabe ungowesemathebeleland njalo lokuthi indlela abantu besemathebeleland ugcina kusenza ukuthi becine bephuma besedikini imisebenzi phandle kwenziwa ikonkwane ukuthi imithetho yakithi kwesinye isikhathi bafaka ama requirements ayezikolo angadingakaliyo ukuthi azafunakale khonapho ngoba isikhathi esiningi kuyafana lokuthi umuntu mhlawumbe ufanele ukuthi ayithanyela nje uthanyela eborder kodwa uzazothiwa kufunakala i-O level kufunakala i-Maths and English kodwa kumuntu uyathanyela kuyabamba umthanyelo kodwa ke eSouth Africa abantu bayahamba ngale abanye basebenza ema-restaurant bangama-managers abanye bayenzani abanye bagcina ngo-grade 7 kodwa abanye bagcina ngabo-form 2 abanye bagcina ngabo-form 4 kodwa bayahamba bayekwenza imisebenzi ekhwalithi ekhaya kungenxa yokuthi bayayenelisa ukuthi kube ne-acceptance njalo bayayenelisa ukuthi umuntu abe judged through ama-skills akhe awenzayo whereby ngibona ngathi laseZimbabwe into abafuthi bayifake phambili bake bamise indaba lezi zokuthi ukuthi ama-requirements kuphela sonke isikhathi ngama-O levels sonke isikhathi ngama-A levels ngenxa yokuthi kuyahlupha lokuyani ukuthi abanye abantwana bayifile kathi progress esikolweni ngendaba zokuthi imali zishoda kodwa ke abantu ngokukhula bayenelisa ukuthi ama-skills ayenziwa ngezandla angadingi maths angadingi English angadingini ngabe kuthiwa ayavuleka laseZimbabwe abantu baphiwe amathuba bayenelisa ukuthi basebenze.
Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esebhilitane.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umkhokheli wesonto yokholo lwesipostoli eJohani Marange umfundisi Noah Daguda Momberume kasekho. Umphathintambo wesabelo seManicaland unkosikazi Nokuthula Matsikenyere nguye owethule lumbiko. Iphephandaba le-Times Live lakwele-South Africa libika ukuba abantu ababulawa lizulu lesikhukhula esabelweni seKwaZulu-Natal kwele-South Africa ngeviki edluleyo sebesedlula amakhulu amane 443 kuthi abangamachumi ayisithupha 63 abazakali ukuthi bangaphi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Hello Studio 7, hello Studio. Lo mbuzo lapha uthathi kungani government eZimbabwe achaya umuntu wekanyampala operate nabo-America bathi nama-human rights abuse kanango phela eSouth Africa abantu bayathishwa imidlalo emihla operate nabo-America kakhulu ashiye ama-human rights abuse akusinika ezinsoro ukuthi mhlawumbe iyayishiya ama-South Africa abadinge babo yonke mhlawumbe ngaphansi kwama-bridges yikho bengabi lendaba abantu besezizinga ebhili kufanele ethishwayo abalandeli.
Studio 7 Umsfaga yezimo lesizizo okumhlaba wonke jikelele. Yinto engicelayo bengicela ukuthi mawuzazi uregistile hamba uye checka legama lakho ukuthi likhona yini. Awuhamba usiya vota kuphela uzothola igama lakho kalikho. This and this. Izitori ziningi. Please. Siyacela abakhonayo abahambe beye checka amagama abo ukuthi akhona ku voters rolls. Igama likhona ku voters rolls. Hayi mase usiya vota ukuthi igama lakho kalikho, igama lakho kasiliboni. Hayi this time asifuni into enjengayale. Siyacela phela kulokho abakhonayo. Umuntu engavota ahlale khona phela indivoti lakhe. Umuntu mase ngavota madoda sign phansi indivoti lakhe. Ngoba lapha siyabona phela izani izosiqibelezela. Leyazi imkhuba yezandla. Iyavotisa abantu ngamakhadi labantu abangekhoyo emhlabeni asabadlula kudala. Batholakala babe lokho bekhona kuvota sro. Lamakhadi abo ngale izani bayasebenzisa ekhethweni. So konke lokhu madoda kufanele sikuqaphele konke lokhu sikubheke madoda. Ya sikubheke. Lapho umuntu abevotele khona ehlale phansi elindivoti. Siyabonga siyakucela kulokho abakhonayo. Ya ngokuhlala ngilapha eMpumalanga. Lami nje ngumuntu oregistileyo ngizohamba nje recently ekhaya ngizocheka negama lami lapho engiregiste khona ukuthi lokhu elitha aphiya likhona yini. Siyabonga Studio 7 siyabonga.
Livuka njani balaleli be-Studio 7? Livuswa ngunhlanhla Mahlangu oseBotswana eFrancis Town eBlockgate efletini lapha ekhaya eLupane esigabeni seMalungu lapho engizalwa khona. Ngivusa umama uNanhlanhla, ngivusele umalume uMpholo Ngwenya, ngivusele uJabulani mzawami, ngivusele uNkomo RJ umdala wayesebenza esibhedlela sengiphola phana, ngivuse uSathulana umdala uNdevula, abakoMoses Thuma bonke, eMalungu eMazwidini ngithi khona yini ngiyavuka kunjani emasimini njalo ngiyawuthi ngapho. Ekana esawini mbikele umdala wami kungiyonzala uJoel Mahlangu ngithi mdala kunjani emasimini ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha amen kuyiphasika.
Kunjani mahlaba ezulu yelo ngiyalikhuluma la-ke ngufreji wasemhlotshane kulamhle enye lombono lami lapha kutheni mabandla wonke lawa engahlanganisa amakhanda beyenza into eyi-one bevotela umuntu eyi-one sekuyaphela behlukane-ke after ama-elections engayihlukana-ke khona lapho sebebona ukuthi bengenza kanjani.
Ngiyakhala kakhulu ngikhaliswa yikho khona lokhu kathi na segoli ngapha singabuyi sesikhuluma isiZulu phele bese sesiqinileyo sesikhuthe maraneyo asikhulume ulimi lwakithi esiNdebeleni salibonani sinjani kube kuhle kanjalo kuhloniphe inhlonipho iyafuneka nje umuntu omhlie ekhaya umfike umhloniphe ngathi wena sisegoli sokuqala ukuthi hayi sombonela phansi somtshela ukuthi yena akakazi next wena usegoli kuyafana naye igoli yakho leya kusiza na next kodwa kusalayo ukuthikini libalulekile kakhulu lisemqoka mpeze kini laphozalwa khona bathi zibuyele emasistini emasistini babebeqinisile asibuyeleni into enza kithi ezisindebeleni khona ilokuza kube khona ilokupheka utshwala besintu akusaphekwa sokupheka abantu sebezingenele amabhawa basaphuza utshwala besintu kuyephi lokho heyi ngakhala mpela ngibebangakufaka la kustudio lapho seven abantu bezwe kakhulu ngamasiko akithi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angalani lokwenza le studio seven elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. EleFinland leSweden aseseduze lokuba ngamalunga omanyano weNATO ungakhathalekile lamazwe eleRussia ukuthi amazwe omabili la engangena kulumanyano lizasebenzisa izikhali zombubhiso ezenuclear. Lokhu kwenzakala amabutho akweleRussia esebhombe idolobho leMariupol lapho salaphela lonke. Kubikwa kulecikana lamasotsha akwele Ukraine asedolobheni leli asehluleka ukuphuma. Kambe ukungena kwele Finland lele Sweden kumanyano weNATO kuzakwenza umongameli Vladimir Putin wakwele Russia ukuthi asebenzise izikhali zembubhiso na? Sixoxele ngcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Baba uGandhi nabalaleli ngiyalibingelela. Okukhona esikubona kuqhubeka laphayana kuleyampi ephakathi kweRussia neUkraine. Sibona kuyinto eqinisweni esithathayo singumhlaba isibuyisele la ebesicabanga ukuthi sesiphume khona ukuhlukana komhlaba kabili. Russia imizamo yayo ikuthi isibuyisele kuso lesiyana isimo la esasikhona ngalesiya sikhathi kulokho kwakubizwa ukuthi phecelezi Cold War. Ngoba ngiyacabanga ukuthi uma ubuka futhi amazwe aku-BRICS wonke lawo amazwe akhanya eseka iRussia. Njalo ngibona ukuthi yindlela le eyokuthi umhlaba uhlukane beuhlukanise ngaleyo ndlela esiyibona ingathi ihlukile yona kunaleyane yayikhona kuqala kuseyiSoviet Union. Ngicabanga ukuthi yiyo imizamo uPutin aphezu kwayo. Uma ngabe kuwukuthi elaseSweden naneLithuania Netherlands zingangenela njengobani kungathi basho njalo, angiboni iRussia ibahlasela. Kodwa ke ukuthi iqhubeke isithi yona izasebenzisa izikhali zenuzi i-nuclear weapon kuyukunqanda ukuthi lempi ingayiphambili kungamacebo namasu ayo ewasebenzisayo ukuthi inqande ukuthi lempi ingayiphambili. Sizakhumbula phela ukuthi iTerrorshia iqala lempi ayizange icabange ukuthi ngase ithathe isikhathi eside kangaka. UPutin wenza ukuhlakanipha kwepolitiki ngoba uyabona ukuthi engaqhuba isikhathi sibe side ngalempi ebenga gcina sebemhlamukela ekhaya abantu baseRussia ngoba phela njengobani kuliwa amavoti wona ama-elections kawamile sizafika isikhathi samavoti.
Yona injongo kamnumzana kamongameli Putin uyibona ingiyani ngeyokuqhelisa na ilizwe leRussia kumbe kukhona okwenzakala?
Uma ngabe kuwukuthi abantu sebezwela kakhulu unswinyo lolu osolufakwe ngamazwe e-America nawentshonalanga we-Europe kungenzeka ukuthi bamhlamukele uPutin. Lokho ngicabanga ukuthi yinto ayinanzelelayo ngaso sonke isikhathi. Yikho nje ethusela ngokuthi uzasebenzisa
umnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe. Ubekhulu sikhuluma ecingweni le Studio 7 ese South Africa. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uza kuba khona embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse enkundleni yeBarberfields koBulawayo lamuhla, endawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ibhakane le-MRP lidala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Dande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.